Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMfumfu 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lyamemetheka igcwane leCoronavirus eZimbabwe okulabantu abalijumi lambili 12 abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane weCovid-19. Uhulumende weZimbabwe ukhankasela ukuba zesulwe izijeziso zenodo ezetheswa inkokheli yebandla elibusayo.
Ama-sanctions kawasuswe.
Kodwa kulabanye abantu elizweni abathi izijeziso lezi ngezokuthi kulungiswe okunengi okubhekane lozulu.
Siyabazi ukuthi bela amaphutha amaningi abantu laba. Noma bangathini vele kulaluto abangabakalilungisa abantu abavele baba-corrupt from the word go.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Yamemetheka igciwane leCoronavirus eZimbabwe okulabantu abalijumi lambili 12 abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane weCovid-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika boze inkulungwane ezilijumi 8269 asebehlolwe eZimbabwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Kunani leli sokubhubhe abedlula amakhulu amabili lamajumi amathathu 236 kwaphepha abafika phose inkulungwane eziyisifica minembili 7785. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sithi kulabantu abedlula izigidi ezingamajumi amane 43 million asebehlolwe batholakala belomkhuhlane weCovid-19. Kunani leli sokubhubhe abedlula isigidi 1,151,000. Iziphathamandla zelizwe leZimbabwe zithi namhla lusuku oluqakathekileyo lokulwisana lezijezo zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kazesulwe izijeziso lezi, kodwa abanye abakumabandla aphikisayo ngabakusekeli lokhu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Usuku lolu lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Resilience, Progress and Solidarity under an Environment of Sanctions. Akulamcimbi kaZulu oqoqwe namuhla kusesatshwa ukuthi abantu bangathapha igcikwane leCovid-19. Kube lomcimbi wezemiculo izolo obekulabaculi abedlula amachumi amathathu abahlabele ingoma ezichiyeneyo ebeziphuma kumabonakude oweZBC. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Philippe Nyusi wethule umbiko lamuhla esithi kumele izijeziso zenotho lezi zesulwe ngoba sezibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. Lokhu kusekelwe ngumongameli wakwele South Africa uCyril Ramaphosa, umongameli John Magufuli wakwele Tanzania, umongameli wakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta lomongameli Hage Hegkop wakwele Namibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izijeziso lezi kumele zesulwe.
To call upon Britain and America to unconditionally lift.
Sifuna iBritane leMelika besule izijeziso lezi.
Every party member utilize available media platforms to call upon the unconditional removal.
Unkosikazi Judith Ncube umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo ugcizelele esithi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu.
Into yama-sanction into enzima kakhulu.
Unkosikazi Ncube uthi izijeziso zenotho zihlupha lamazwe akwezwekazi leSouthern African Development Community.
Yikho libona iSadic countries zisondele ukuthi zime leZimbabwe ngoba ungakhangela iZimbabwe kayikho yodwa esihlengeni. Impahla ezisuka eSouth Africa mhlawumbe zisiye eZambia ziyabe zidlula phakathi kweZimbabwe, kumbe zisuka kuboBotswana ziyabe zisuka khonapha nxa zisiye eZambia and so on and so on. Kodwa nxa iphakathi kwama-sanction lawo nalawa amazwe akusadi countries literally aba affected.
Uthi kumele abantu bekhulumisane ngezijeziso lezi.
Sizaqhubeka sikhangela lokho sifisa sisunduza ukuthi ama sanctions kawashushwe ngoba aselimaze asenze abantu balimala kakhulu psychologically, mentally, physically. Sikhangeleleke ukuthi njengama human beings abantu kukhulunyiswane. Siyabonga ukuthi umongameli iprocess leyo kudale iqalisile.
Lokhu kusekelwa ngabanye njalo abalandeli bebandla lezanu PF abagoqela umnumzana Believe Gawule.
Kuthiwa ngama targeted sanctions. Ngitsho laba abatargetwa ngama sanctions vele ngitsho abantu abalodubo ngabantu nje kuphela jikelezi abantu magaza yiba bahluphekayo abantu bangaphansi lapha yiba bahluphekayo. Ukuhlupheka kwakhona kwenziwa ngabomu ukuthi bayakwazi ukuthi ama-sanctions la ngakuhluphekisa abantu ukuze baye bavukele uhulumende bagenqule uhulumende wabo ngomvukela.
Umnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT, uthi kazincedi lutho izijeziso zenotho lezi.
Kodwa sesikubonde ukuthi ama-sanctions njengoba ekhona nje iminyaka sisiyafika o-20 khonapho. Uswazi lwakhona hhayi aluncede, alusatshayi laba abantu sesicabanga ukuthi bakuzotshaya lubona. So lutshaya abantu lapha ku-ground. Ngitsho kanjani lokho? Ngitsho ukuthi laba abaphethe sasifuna uswazi lolutshaye bona. Bangagula bayaphuma bona baye e-South Africa, baye e-Melika, baye kuphi kuphi abafuna khona. Abantu abo bafunda phesheya, into zabo ziyahamba. Abantwana bethu yibo nathi esingakwazi ukuphuma phandle sithole usizo ngaphandle ngoba sinamali, asinama US dollar, akukho kukhona. So sithi ke ngenxa yalokho ama-sanctions lawa awakhutshwe. Why kumele akhutshwe? Ngoba awasela msebenzi lo esasicabanga ukuthi azoba nawo sokwehlula sokuhlupheka abantu.
Uphugeni ugcizelele esithi
masitsho kanjalo asitsho ukuthi izanu ilungile noma akumelanga yenze la ama-reforms okuthiwa ayiwayenze. Ayiwayenze kodwa into esitshoyo ukuthi ama-reforms lawa angahlanganiswa nama-sanctions ngoba clearly ngabe kuthiwa ama-sanctions la aluswazi oluzwayo ngabe izanu seyatshintsha but ngoba kayitshintshi awakhutshwa ama-sanctions.
Kodwa bakhona abathi izijeziso zenotho kazihambelani lendlela ilizwe leZimbabwe elibuswa ngayo. Umnumzana Fidelis Moyo owalwa impi yenkululeko uthi bayazehlulekela ababusa ilizwe leli.
Siyabazi ukuthi bala maphutha amaningi abantu laba noma bangathini vele kulaluto abangabakalilungisa abantu abavele baba corrupt from the word go former from thina sikwazi history yabo from the word go bebasuka vele abazange bayobebe abantu abastraight. So sikhulumeni iqiniso uyazothola i-sanction day lezi phukuphuku lezi ezinye zesadaka ezingakwazi lutho ezilokhu zilandelana labantu laba abantu abadangileyo iziqhuliwe lezi.
Olwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uyakusekela lokhu.
Okuluhlupho ngento yama-sanctions eqinisweni yikudlalisa ithuba lemali elizwe. Ngabe bebe serious akudingi rala, akudingi ukuthi utshone ujayivisa abantu, kudingi ukuthi behlale etafuleni lezizwe zona ezi zibasanctionileyo.
Umongameli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uhulumende udlala ngabantu.
I-sanctions gala le ebenziwe izanu PF izolo e-Rainbow Hotel kithi ngamadlwane kumbe ngamadobe ngoba okokuqala ilizwe leli alilama sanctions, lilama targeted sanctions kuma officials kahulumende agoqela yena u-Emerson Mnangagwa labantu babo.
Uhulumende wakwele Melika lamanye amazwe afakela inkokheli yebandla leli izijeziso isithi bephula amalungelo kaZulu njalo benza ukhetho olungakhululekanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo ihlekane lezizalwane zeZimbabwe ebelimanyane labalutshwana akade bemele ibandla elibusayo ele-African National Congress batshengisele namhla esigodlweni seMelika kwele-South Africa besithi kumele zethulwe izijeziso zenotho ezethiswa abanye abalandeli bebandla leZANU PF. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Le ingcosana ezalwa ngeZimbabwe ebitshengisela esigodlweni seMelika ePretoria besithi uhulumende weMelika esule izijeziso lezi. Isikhulume sebandla leZANU PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza ongomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu ukuthi akuqondanga ukuthi Melika isizenza ipolisa lokubheka ukuthi amanye amazwe enzani lokuwajezisa.
We are calling upon America.
Sithi iAmerica ayisuse izijeziso lezi ngoba zephula amalungelo ethu.
Of human rights of the people of Zimbabwe and those of the region.
Omunye wabebetshengisela endaweni le uNkosazana Gugunqube olilunga lebandla leZANU PF uthi izijeziso lezi azisizi lutho.
Sikhathele ngama-sanctions. Ama-sanctions awazwisi ubuhlungu eni bantu abaphezulu, azwisa thina abantu abaphansi ubuhlungu, omama, abantwana, ogogo nabomkhulu, labantu abakhubazekileyo. Sithi thina phansi lawa ama-sanctions.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas laye obetshengisela uthi Zimbabwe ayidingi ukutshelwa ngelinye ilizwe ukuthi yenzeni.
Sanctions imposed by US on Zimbabwe.
Lezi zijeziso zitsho ukuthi iMelika iyasihlasela, ngakho kufuze sizivikele.
Every Zimbabwe, we should hold hands and defend our country.
Obemele ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress umnumzana Lekwete Dakota laye ukudaze ukuthi izijeziso lezi zesulwe esithi iSouth Africa isithwele nzima ngezalwane zeZimbabwe esezikhitshiwe elizweni ikuhlupheka ukubangelwa ilezi zijeziso.
Abantu beZimbabwe bacwele wonke we-region yethu yeSADC. Bakhona la eMzantsi Afrika, bakhona eBotswana, bakhona eZambia, ukufika nala eKenya. Abantu baseZimbabwe bayasokola, baphila kanzima ngenxa yama-sanction.
Kodwa ke isikhulume sebandla leMthwakazi Liberation Front umnumzana Crispin Nyoni uthi ngamangala uhlaza ukuthi izijeziso ezethweswe iziphathamandla zeZANU PF yizo ezibangela inhlupho ezikwele Zimbabwe.
Abalanhloni lalokho abakwenzayo njalo lendlela abaqhamba ngayo amanga. Ama-sanctions akhona kondiswe kubo bona kuyindlela yezigwebo zalokhu abakwenzayo, zalokhu abakwenzayo.
Kusenjalo abebetshengisela laba behlulekile ukuthiya ugwalo lwesikhalazo lwabo esikolweni seMelika njengoba bekuvaliwe. Okuhlangothi lweMelika olubona ubudlelwano lamazwe akuzwekazi le-Afrika umnumzana Matthew Harrington utshele Zimbabwe liyakwazi okumele likwenze ukwenzela ukuthi zesulwe izijeziso zenotho.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the
Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act esandukuguqulwa yiCongress ikubeka sobala okumele kwenziwe okunjengokuhlonipha imithetho lokuthi ibutho lingangeneli kwezombangazwe. Kungenziwa lokhu sizasebenza kahle lelizwe leZimbabwe.
The government and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Kulabantu abafika phose ikhulu 83 abaphansi kwezijeziso zenotho lezi lamankampani adlelana lenkokheli zeZANU PF afika phose amachumi amane 87. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, ngiwu Benedict Nhlapo.
Umculi we-rap uwaziwa kakhulu eZimbabwe uCalvin Dliziyo Kaseko. Iphephandaba leSunday News libeka ukuthi uCalvin ubhubhe engozini yemota eyenzakale eduzane langakibo eluveve eMadabukakusa. UCalvin waziwa ngomculo wakhe we-rap osumemetheka umalisayo elizweni leZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Zalethulela okuningi ngalokhu kuhlelo lwabatsha. Singawangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump lo wayengumsekeli kamongameli wakwele Melika umnumzana Joe Biden baqhubekela phambili bekhankasela ukhetho oluza kwenziwa mhlaka 3 ngoLwezi. Benza lokhu ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19 elizweni eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,000. UTrump wenza imihlangano eminingi, kuthi ke uJoe Biden ukhuluma labantu abalutshwana ezabelweni ezijiyeneyo esenzela ukuthi abantu bangathelelani igciwane le-COVID-19. Okwamanje kukhanya uBiden uyakhokhela kukhetho lolu. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Siqhubekela phambili sixoxa lenduna kaZulu uNhlanhlama Ngwentiweni.
Isizwe sakithi sigcwele izizwe eziningi phakathi. Ngesilungu National Nations, isizwe sigcwele izizwe phakathi. Labo abakomambo, labo abakomoyo, nxa bona befisa ukuthi hayi impande yethu sesiyigebhile esuka khonale kumambo yaze yofika lapha namhlanje. Inkaba iwela laphana egumini leliyana. Kuhle, akula nkinga ngakho, asivimbeli muntu. Lakho nxa amatonga besitsho njalo kuhle, amavenda kuhle, bonke kuhle nxa bebona ukuthi hayi nxa sigebhile impande zethu zithutsha lapha, zithutsha lapha. Thina sikhokhela ukuthi izizwe zonke ziphefumule. Ziphefumule ngoba khathesi impi siphelile, kuthiwa yi-independence. Yikho ke asilankinga lakho. Yikho ke nxa uMike Moyo esithi hayi koMoyo bakhethe mina lapha, bangigcoba benza konke lokhu. Hayi ngokwabo umndweni uyabe ngena njani koMoyo?
Ubulelani lo bhokana Khumalo, siyabona ukuthi wagcotshwa ngamaKhumalo sibili ukuthi abe yinkosi. Kodwa kulobaba uRafael Khumalo laye uthi laye yinkosi, kube sizobuya noPeter Zwide Kalanga laye uthi yinkosi. Kume njani khonapho ke nduna nkulu?
Hayi lapha Thembo baba Dube, hayi indaba icacile, sesayiqeda leyo sokusele nje amalahle nje amancane encane. Ubayethi wethu sekhona ubulelani lobhengula Khumalo. Le into yaqedwa ngabokho Khumalo, bayiqeda bonke sebebizene, bahlala phansi bakhuluma bacungulula, badlulisa iminyaka ngaze emibili emithathu lokho beyicungulula. Bathi sebeqedile lokho bayibhodla kithi emakhosini ukuthi makhosi, thina egumeni lethu sithola ithole leli. Thina amakhosi okwethu yikuvuma ngoba asoze singene egumeni lakho Khumalo, into yakho Khumalo. Yiko ke isiqediwe. Kodwa lezi ezinye inkunzi ezingaphandle ezazifisa uRafael baseceleni, uPeter Zwide baseceleni, indaba isiqediwe njalo. Yikho libona singazidubi kangako ngabo ngoba indaba isicacile, isime ngendlela eqondileyo. And lakho kufakaza khonokho, sengikhaphe inkosi yakithi endaweni eziningi. Ngatsho ukuthi safika khona le Blantyre Malawi, sicelwe United Nations Women's Discussion Forum, labo bambiza inkosi, bambiza inkosi. Lakho eKenya bambiza inkosi, lakho eSouth bambiza inkosi, lakho eKapa bambiza inkosi. Yikho ke hayi indaba isiphelile lapho. Lapho nje yikuqondisa indaba kuphela.
Singathi manje kuyaphetha ngani laba belokhu besithi labo bazinkosi?
Hayi lokhu kuzaphetha baba Dube ukuthi inkosi yakithi singathola ithuba and izinto sezilungile siyilethe koBulawayo. Ezinye izinto umuntu omdala kudinga ukuthi uzibambe ngamakhanda. Ezinye izinto nje uyayenza ubone umuntu ezinuka amakhwapha egoqa umsila engena phakathi esigodlweni. Hayi into elula kakhulu, akule nto enkulu esingayitsho.
Abanye bathi inkosi iyafunakala, abanye bathi ayifunakali. So ukuba nenkosi kujoni babantuweni ukuqondisa abantu khonapho?
Hayi mahlabe zulu bantu benkosi, inkosi ilifa lenu. Nxa sikhuluma ngenkosi khathesi asikhulumi ngenkosi liyana yakudaladala ukuthi ma inkosi ingavukwa namhlanje ithi kumbizo ayihlome madoda impi iqalise. Hayi asonkosi enjalo. Inkosi esikhuluma ngayo yinkosi okuthiwa ngama-English i-constitutional monarchy, i-head of abantu khonaphana. Ihlala khona phana ngoba nxa ngihlezi lapha mina njengemdladla induna, ngiyangikhuluma kini ngisithi bakwethu nginqunu ngoba ngiyakwazi ukuthi umkhokheli wami kakho. Kulo mkhokheli wami phezu kwami inkosi yami kakho. Kumele sigcwalise umlando lo, isihlalo sakhe lokhu sisihlezi khonaphana silungise izinto zonke. And lakho nxa kungabanjalo kuyageleza phansi kungena amakhosini wonke, wonke abakhokheli ezomdabuko bangene phakathi. And lakho nxa kume kahle, nxa labo abaphethe ezomdabuko beme kahle, bazavikela abantu nxa ezombangazo sezitshila lapha lalapha lalapha lalapha. Bayamela abantu ukuthi hayi, cabangani futhi lina bombangazo, alibona ukuthi abantu bayalamba la, benza njalo, banje njalo. Yikho ke inkosi yadingakala kakhulu 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 kakhulu.
Hayi ke udaba lwethuluma lapha okwalamhlanje, besixoxa le nduna kaZulu uNhlanhla Mangwendi weni. Lalelani ngeviki ezayo, siqhubekela phambili sixoxa le nduna kaZulu.
So isikhathi sokuhlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungamile nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo umfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngibingelela njalo abalaleli bethu. Ngiyathemba ukuthi libe leviki elihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba oluvelelwa kwabase Hebrew ichapter ka 10. Ngizabala ngivela ku verse 23 ngisiya ku 25. Uthi kasibambelelenini ngokuqina kulo ithemba esilikholwayo, ngoba lo owathembisayo uthembekile. Njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Kasingakuteli ukuhlangana njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondela. Siyakwazi ukuba siphuma phakathi kwesikhathi se-COVID esilokhu singapheli, lapho amabandla abengasakwanisi ukuthi ahlangane. Siyakwazi ukuthi abazalwane singathi kumbe kusukela kubo March sokwedlula 6 months abantu sihlangane ebulenjini, kubo WhatsApp, kubo makhale khukhwini, kodwa ukuthi sibonane, sihlangane, sihlabelele sisonke, sokuyisikhathi singakwenzi lokho ngenxa ye-COVID. Kodwa siyananzelela ukuba sokufika isikhathi sokuthi kuvulwe amabandla, abazalwane sebezaqalisa ukuhlangana. Manje nandi udube singabalalo. Siyakwazi ukuba ungahlala isikhathi eside usenza olunye ulutho, kugcina kusiba injwayelo, njalo ugcina usukwenza kusiba umkhuba. Manje bembona livesi esikhuthaza lapha kumaHebheru uchapter ka 25 uthi yena kasingakuteli ukuhlangana njengalokhu abane bejayele ukukwenza. Ukuthi abazalwane bahlangane babonane kuqakathekile, ngoba ke nxa uhlangana labantu ukukhudumezwa yokuhlangana labantu abazalwane. Kuqakathekile ke ukuthi abazalwane kumaviki alandelayo singabi nomkhuba ukuthi ungasayi echurch, asibeni yingxenye leyo 50 kumbe ingxenye leyo 100. Njalo ungachiyi imask nxa usiya echurch, hamba uthwele imask yakho, hamba uthwele sanitizer yakho. Njalo ke umthanda umzalwane, kodwa umthandela ufake isandla eside ebe ngale kwesandla ukwenzela ukuthi singathelelani njalo limkhuhlana. Kodwa ke ukuyebandlena sambeni senze zonke izinto ezane sijayele ukuzenza, sikhuthaze ilizwi kaNkulunkulu. Ngoba izwi lapha lithi lona kuqakathekile njengoba sibona usuku solusondela, usuku luphi? Lokuza kukaKristu. Kutsho ukuthi ke nxa uhlangana labanye uyakhuthazeka. Njalo laphana amavesi lane ngoba laphana ekuqaliseni kuyafuna ukuthi uthole abanye abantu abakuqinisayo, abakukhuthazayo. Sikhuthaza abafundisi ukuthi labo bathumayele ilizwi lokholo, kube nokholo oluqubukayo phakathi kwakho, ngoba intshizwe likaNkulunkulu lithi lona ukukholwa kuzwa ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Ngakho ikukhuthaza kwakho bazalwane ukuthi bantu asinyekelini ukuhlangana labanye. Ungathi wena mina ngisela ibandla lami selisebulenjini, akulanto njalo. Hamba uyedinga ibandla duzane lawe lapho ngakhonza khona, uhlangane labanye abazalwane.
Akuyiphethe mfundisi.
basithandazeni baba egama lika Jesu sithandazela abazalana basezindlini baqinise bebekwazi njalo bathola amabandla azabaqinisa ehambeni lwabo sikwazi ukuthi usuku soluseduze lapho uKristu azabuya khona egama lika Jesu yathandaza amen.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Ukumanje sike sizwe kuMike Hobe kuhlelo lobasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapho omuhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo sithakazelela impilo kamnumzana Mgcini Kelvin Nhliziyo umhlabeleli womdumo wehip hop owaziwa ngegama lakhe lokuthi Kelvin uKelvin ubhubhe namhlanje ngibone ukuqhathi lokuthi sixoxe labontanga malana ngomsebenzi wakhe njengomhlabeleli obesebenza qathalala ukuphakamisa idolobho lakobulawayo ilizwe leZimbabwe njalo abahlabeleli abasakhulayo abajeneyo
ongithi ngiyasiphenya ngiyasiphenya ngoblawa angithi ngiyamthanda ngiyamqwa ubulawa angithi ngiyasiphenya ngiyasiphenya ngoblawa
inkomo ka Kelvin uthi uyaziqhenya ngempela ngobulawayo ukuze sizwe okunengi sixhume ubekezela umhlabeleli womdumo we Afro Jazz
bakithi akuhlanga kungehlanga ngamazwi enduduzo esinokuwathumela emulini nxa omunye wethu esethe wahamba emhlabeni kodwa lawo mazwi anzima kakhulu ngoba okokuqala ikuzama ukwamkela ngakho ke sithi dudu emndenini wabonhliziyo selihambile selulele iqhawe lomculo uKelvin ube ngumuntu osasemutsha kanti ke onguye akade phethe itorch eyezomculo ephakamisa njalo iflag phandle lapha kalale ngokuthula kalale ngexolo
Siyabonga bekezela ngamazwi akho entuduzo. Sixhume njalo umunye wabatsha obemazi uKelvin umnomzana Mthabisi Onias Pepe.
Yazi ukutshona kwaKelvin kusidabule inhliziyo namhla ekuseni esifuka sizwa ukuthi kukhona osokwenzakele. Mina Kelvin ngibemazi kusukela umnyaka ka-2016 saqalisa iOnv TV and siba interviewer kuma shows esasuyenza at that time. Ikho lapho engaba mazi khona personally. Ngibemazi as umuntu okade ehlala ihambu and willing ukuthi reach out to abantu, you know. Usebenze kakhulu as a musician, imusic yakhe isithinte ngaphakathi, you know. Yasi impact ezimpilweni zethu and yazi ukuthi baningi abantu abadabukileyo njengathi as young people.
Owa madinya khala ngoba ngidabukile inhliziyo ihlungu ngoba yephukile awu emdale kare sebusene
I don't know but I think of you Kelvin on the beat
ubuhlungu moyo wami ungephula inhliziyo
hayi siyabonga Mthabisi ngomlayezo wakho sigciba ingxoxo yethu asizweni umlayezo ovela ku MJ Sings omunye njalo umhlabeleli womdumo weAfro Jazz
qala kuba ngazi Kelvin 2014 this was my first gig and my performer laba I'm just performing a cover song and my god performer abe buya yim backstage athi Ntwana you have a gift please just come to a studio some next week and just record something mangifike studio I recorded my first single Our Story and like it went all out angenzile artwork angenzile all the promo stuff umuntu like obeziqhena ngokuba nguye no es la tegelo man es la tegelo
the day been till the good years the day been till the good yabuya
ingoma ka Kelvin uthi good bye ulemuli eZimbabwe ngithi langa leso ulemuli ka Kelvin ngithi langa leso
ngikunengbe fungo konis ifuna sihlale phansi okay
Bwane loko la mhla zulukandaba asihlanganeni ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni we Studio 7. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.